So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku 8 Mhlolanja 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela ePhalamende yawebandla leCCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la.
Sithi silihamba lobaba uChamisa sifuna ukuqwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa uChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani sithi umhlahlandlela
abanye belokho besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokeli.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo.
Kodwa abahlali bakobulawayo bathi umnumzana Coulthard engasuki esihlalweni ngoba esenza umsebenzi omuhle.
Uthweleka uDavid Coulthard ongumeya kathesi thina njengabahlali bakobulawayo ukusebenza kwakhe siyamphakitha kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela ePhalamende yawebandla leCCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Chabangu lamalunga la. Amalunga edalela ePhalamende awebandla leCCC adabukene ngoba amanye esithi awafuni ukusala kuxuku elisekelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Kube lelinye ixuku njalo elithi lilokhe lisekela umnumzana Chamisa lanxa sewasuka esihlalweni. Umnumzana Chabangu utshele iStudio 7 ukuthi ukukhetha uHlatshwayo yikuphosisa ngoba isisekelo sombuso webandla sithi okhethwa kulesi sikhundla kumele abe ngumuntu oselesikhathi esebandleni. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla leCCC ethiwa yiVeterans Activists Association of Zimbabwe umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu sifuna ukuxwayisa abantu njengama Veterans Activists Association of Zimbabwe ethungamelwa yimi umaba uMagalela ukuthi simalo baba uChamisa qobo lwakhe ukuthi sowachiya iTCCC ngenxa yokuthi yayisingenwe impehlane. Ngalokho sixwayisa bonke abanye abangakazwisisi ukuthi uChamisa wabonani. UChamisa wabona ukuthi ibandla labantu selingenwe izimpethu njalo selisetshenziswa ngubaba uChabangu yena ethunywe izanu uqobo lwayo. Sachasisela abantu, wachasisela abantu ukuthi ugalandaba loChabangu ngoba uChabangu ufanana lesikhundla somvundla. Umvundla ngubaba u-ED lephathi yakhe. Akhanya ukuthi iPhalamende leSenate lamajaji abazange bakuzwe. Yikho ke thina njengathi esatshaya umzabalazo sahlangana lama-New Freedom Fighters aqala ukusebenza ngama-1980.
Manje lena lithi kwenziweni?
Sithi silihamba lobaba uChamisa. Sifuna ukuqwayisa abantu abasebengani sebefuna ukuphambanisa. UChamisa wathi yena uzazikhulumela yedwa thi kuzahamba njani esithi ngumhlahlandlela. Yikho sesibona abanye sebesithi bona ngobani, abanye sebesenza imihlangano lapho lalaphayana, abanye sebeziphi izikhundla, abanye khathesi sebebanga iofisi yakobulawayo bona vele bengalaba ama elections akobulawayo by election sitshengisile ukuthi ngubani olabantu nguchabangu yizanu benguchamisa uchamisa ube lamantu abaningi abahambe bayavota bathengisa protest vote abangama spoiled papers adlula amavoti sokuhlanganiswa bezanu labakachabangu lama independent yikho thina sithi abantu bangaxokozeli gabalalele balandele ukuthi uchamisa obaxwayisana singapha umzekeliso ofana nalo Jesu wasebenza lama disciples zakhe abafundi bakhe emdlane enyuke siyezulwini basala bedanile kodwa wabalaya wathi lingadukiswa ngama false prophets kuzaba lama prophet amanga aza kuthi intaba suka iye laphani suke kodwa khangelani izenzo zabo lanamhla lokho amanengi baduhile bayakhala ukuthi uchamisa sebekhala ngochamisa kakhulu sengani nguye sebhidlizilizwe sebekhohliwe ukuthi kulomuntu oyiperpetrator owaqeda abantu ngegugura hundi lanamhla lokho enjalo sebekhohliwe yikho sina sithi njengama-veterans lama-activists sibambe likantulo elikachamisa ukuthi wathi yena ngokwakhe uqobo uzasilawulela ukuthi umzabalazo uzahamba njani yikho sithi phumanini chayani izifuba lingenzi sengani selifuna ukuthengisa ngoba khathesi abaningi sebedinga imali yegazi labantu.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasekeli bebandla lesi-CCC ethiwa iVeterans Activists Association of Zimbabwe.
The Voice of America.
Abanye belokhu besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard esokuthi asuke kumbe angasuki esikhundleni elandela umnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. UColtard wazise ukuba uzaqala ezwe ukuthi uZulu lemuli yakhe bazathi athathe isinqumo bani. Lokho kucunule abanye ngoba amanye amalunga edale akhuluma ukufanayo athwaliswa nzima ngabanye besithi ngabathengisi. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlupho esilalo eZimbabwe kathesi luhlupho lomkhuhlane okuthiwa isichamisa. Umkhuhlane lokuthiwa isichamisa wenza abantu bangacabangi ngengqondo, bacabange ngenhliziyo. Isichamisa yinkolo ethi yena yonke into ekhulunywa nguchamisa ilungile. Isichamisa ngumkhuhlane ongena abantu abaningi eZimbabwe ukuthi uchamisa angakhwehlela bagijima basaluthe. So uhlupho esilalo ngabo MP labo council labanye abachizi khundla ngenxa yokuthi uChamisa ukhwehlelile wathi yena kasafuni sehlulekile ukurana kwinto kwakhe lokho ayezama ukwenza sokudilikile seqalisa okunye okutsha. So abantu asebelandela uChamisa bakhohlwe ukuthi bavotelwe ngabantu. So uhlupho lukhona ukuthi silamantu abakholwa ukuthi uChamisa nguye unkulunkulu wepolitiki eZimbabwe okokuthi umuntu lanxa evotelwe ngabantu abangu 6000 ivoti yabantu abana bangi 6000 kayisaqakathekanga kuye ngenxa yokuthi uChamisa usesukile kuleli bandla wavule elinye ibandla. So kumele ngikhohle ngabantu bonke bona abangu 6000 nilandele uChamisa. Umkhuhlane wona lo owesichamisa lo uzaphambanisa ilizwe ufana nomkhuhlane esawubona ngama 1980 umkhuhlane kwakuthiwa yimgabe chetechete. Abantu babesigida besithi mgabe chetechete one party state ilizwe lisonakala abantu besifa mathebelelendi abantu besithi mgabe chetechete. Lakhathe sisila abantu abazithi bayi-opposition abakholwa ukuthi chamisa chetechete isichamisa siyabaphambanisa amakhanda. So uColtard wenza into enhle kakhulu ukuthi alalele abantu bakobulawayo abamvoteleyo. kungenani lokuthi uChamisa usekhwehlelile kumbe uChamisa usekhonkotile nxa ngakubeka ngaleyo ndlela. So umnumzana uColtat ngingomunye wabantu abamkhuthaza ukuthi ananzelele ukuthi abantu bakobulawayo abamvotelayo baqhakathekile kakhulu kulomuntu oyedwa lo okuthiwa nguChamisa.
Engasuka ukhona yini ongenza ngcono ulaye ngokubona kwakho?
Okwaqala njengoba ngishilo ngaphambilini nithe mina umnumzana uColtat kumele akhethe ukuthi wavotelwa phakathi kwaChamisa labantu bakobulawayo. Yena umnumzana uColtat wavotelwa ngabantu bakobulawayo akavotelwanga nguChamisa. So nxa kuyukuthi uvotelwe nguChamisa akahambe loChamisa wakhe. Kodwa nxa evotelwe ngabantu bakobulawayo kahlale esikhundleni sakhe ayenze umsebenzi awuqalileyo omuhle kakhulu oncomekayo. Siyabona idolobho lakobulawayo seliqalisa ukuba le order ungathi ukuhleleka kwezinto. So simkhuthaza ukuthi akalalele ivoice ilizwe labantu. Kuthiwa ngesilatini vox populi vox dei. So kuqakatheke kakhulu ukuthi alazwe ukuthi ilizwe labantu abamvotelayo yilizwi akuthiwa lilizwi likaNkulunkulu. So uthi umnumzana uColtat mina ngemkhuthaza ukuthi akahlale ayekele uChamisa lezinto zakhe lamatantrum akhe. UChamisa uzabe lokhu etshintshe siba yi-blue, green, yellow, red, black, etshintshe amakhala esenzale. Umnumzana uColtat ulelungele eligcweleyo lokumela abantu bakobulawayo abe ngumeya njengokukhethwa kwakhe ngabantu bakobulawayo aqhubeke i-5-year term yakhe ize iyephela. Ngimkhuthaza mina khonokho aqhubeke senza umsebenzi wakhe oncomekayo. Kodwa nxa laye ngadecide laye ukuthi alandele abanye labontontabo othathekile imota zabantu labeyana othathewese sileqiniso lokuthi ku-next khetho olubuyayo abantu bakobulawayo soze phinde futhi bamvotele.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ucubungula izombusazwe. Kusenjalo izakhamizi zakobulawayo zithi umeya uColtat akumelanga asuke esikhundleni ngoba esenza umsebenzi obukekayo. Sixoxele isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eProgressive Bulawayo Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ivele ekhetha laphana kakusika ukuthi wakhethwa ngoba engumuntu owayenqoba abanye. Wakhethwa ngoba sikhangele ukuthi 1 ngumuntu omdala, 2 ngumuntu vele okhulele kwabulawayo, 3 imbali yakhe ayenzayo enguminista we-education uyasala ibukwa kakhulu ngoba uminister of primary secondary education wenza izinto ezinhle kakhulu. Ano indoda eyazi ngezomthetho ngoba yena vele ngokusebenza kuli-lawyer. So abantu bakobulawayo bangukhwabisa kakhulu. So umuntu othi xa esebenza kwezinto zakazeki azifike egcekeni uyavuma ukuthi aboniswe kathiwe nalo muntu ongumtama kayigobi njengalaba abanye sasike labo ukuthi umuntu engavela angena esikhundleni sese siba yinkuni. Kodwa-ke okwakhathesi njengoba ngithemba lisivile ukuthi egodini laphana emsebenzi wama lokhu unganti uyansala usungantu usukhanya ukuthi angathi ungangihamba kwangaphala amashedi akhanya nakhona kukuthi nje sekunika ama-deadlines ukuthi abantu basuke abangcolisa idolobho basuke lapho abangcolisela khona bahambe endaweni eziqondileyo zokusebenzela bonke khona kuthiyana izinto esithi thina nga umuntu ongumkhokheli lesizikhangeleleyo.
Kodwa bakhona abanye abathi yena uphiwa ithuba elingaphiwa abanye bakhe abakubandle elifanayo. Besitsho njalo ukubana nxa kuyikuthi engasuka kufakwe omunye laye ngayenza umsebenzi ofanayo. Ukubona njani wena lo?
Ngeke sibe kwazi ukuthi unika ithuba elingani wabanye, kodwa sikwaziwe ukuthi uColtat ngumuntu okliye nxa esebenza ubeka kube kliye ukuthi ufuna ukwenzani njalo uzakwenza njani. So kuba lula mhlawumbe ukuthi asebenzele management ye-council asebenzele amanye ama-stakeholders abalisela mhlawumbe abe-local government ababalisela ama-ministers ongagidimisi i-politics kakhulu ogidimisa ukuthi i-ofisi yakhe kube liyenzeke. Ngiyakhumbula ukuthi ngiyangibe khona lapha kusona la esikhathini esiye ngumuntu alongela ndaba ukuthi kubuye uminista kumbe kubuye ubani ovela kuthi pibandla umuntu anozitshela ukuthi nxa sengule ofisi kumele ngamukele umuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi umuntu nxa eyinkokheli engumeya kakumele azidimise zomba ngazo kodwa kumele agidimise ukuthi uthukise idolobho lakobulawayo. Yikho konke sikufunayo abantu abangantu abakukhwabida ngoColtat lanxa wayeku-opposition. So abantu akumele abawukhangele kathesi ukuthi ngoba sengumeya ivele nguminista wenelisa ukuthuthukisa imfundo wathenga ama-Facebook uphose izikolo zonke zaba nama-Facebooks ngenxa yokuthi mhlawumbe kusekhona lokusebenza kuhle ama-stakeholders abantu bagcina bemthandela khonoko.
Siyabona ebandleni lakhe kungani akuhambi kuhle akusoze kugcine kumphambanisa yini
ekubhaleni kwakumbiko wakha ojulileni ku-X owakuthiwa yi-Twitter kudala incwadi yokuxhumana leyana ukubekhile sobala ukuthi yena uzalandela izifiso zabantu bakobulawayo kodwa nxa kuyikuthi bakhona abafuna ukumrecola because of that akala ndaba lakho ngoba ngumuntu walandwe emsukaphe esihlaleni ende kuqiniso kuloko abantu bakobulawayo malenanzelela bekhumbula kuhle ukuthi owayewine evela amaprimary ona lawana kaziyo David Coulthard kodwa ngenxa yokuthi abantu babesifisa umuntu ozaba yi-city father i-city figure bahamba bayamcela iliqiniso elikhona lona leli ukuthi wacelwa njalo wayesithi yena akafuni ukuhlukuluzwa ngenxa yokuthi abantu bamcelile so nxa ukuthi abantu abasamfuni hhayi uzabuyela ngokuthula emzini wakho ngoba wayevele esitiyeni selungele ukuthatha ipensheni yakhe sezithathela ipensheni yakho sezikholisele kuhambe bhoda ngabantu abakhe so khonokho yiliqiniso elikhona ukuthi udavid Coulthard ekungeneni kwakhe laphana lanxa wangena ngebandla kodwa iqiniso elikhona ukuthi wayevele efunwe ngabantu bakobulawayo abasebekhathele ngokuthi ama-mayors ayefakwa iningi nabo ngabantu abancane abafike laphana bengelalutho abe yili manipulated by management ngoba baye bengela lutho bengabantu nje abasafuna ukuthi labo bahlafuna kube sokusiba lula ke ukuthi babagwenxe babenze lokho abafuna ukwenza khona.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi e-Progressive Bulawayo Residents Association.
Ukulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukisela ngenyanga ezayo ekanhlolanja olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja kodwa lingalahli themba ngoba konke elikade likulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo 7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukubana lanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka 7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo 9:30 ntambama lango 11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele nge-WhatsApp.
Sadibonani basakazi be-Studio 7 yandibingelela labalaleli mina ngifuna ukuphendula indaba leyi esiyizwa ihlala ikhuluma njalo nje ku-Studio 7 lakuma-social media uchamisa uma wayesithi uchaba ngokamazi asibuyele nini embuzweni ukuthi umbuzo wona wathini umuntu wabuza uchamisa wathi uchaba ngokuthi ungu-SG we-CCC uyamazi yini uchamisa wathi cha angimazi akula sikhundla esinjalo ku-CCC bama khonapho abazange beqhube umuntu owayebuza waqhubeka wathi ngamehlo ke uyamazi kumbe kwelinye ibandla uChamisa wazachasisa so uChamisa ublenywa uChamisa ufundile wahlala embuzwe kafanani labo phugeni laba bathi ncabe khuluma ubuzo selithi ye ngihamba ngathatha igazi ye mina ngifundisa ubani ye yime ngihamba ngamela ubani ye yime nga nga ubuzo hlale endabeni obuzwe khona ungajona usilandisele istory singasidingi singafuni vele ukuba lendaba lasho so uChamisa wahlala embuzwe njengomuntu ohamba esikolo so uChamisa ngiyibona inkinga yakhe vele uChamisa kayabuhlobo lochaba kathesi ba recordile abantu bathi bona bamela abantu bemandebeleni abantu bemandebeleni bahlume angeke beze bekuthi umuntu osuke emaswiko bakhipha uphashi indebele ekhadri park lapha babisa uchiro ngendaba zokuthi bebethengiwe yizanu PF yikho lingakaze labona even irally yabo phugeni kumbe uthwa namhlanje bebesendayini engaka becampaign abazange bekwenze lokho bachaba hamba emavule ba recall ukufa bathe be recall ukufa befuna uScott angene abazange bafake icandidate ukufa bathethe becampaign umfundisi wemavuku ufile ngenxa ye recall enzwa uchaba lo phugeni namhlanje ukufa abantu bakhe bazintandane umfundisi wemavuka abantu bakhe bazintandane phezu kaphugeni bafe phezu kaphugeni labo chaba namhlanje uphugeni abuye ethi muhle inhliziyo zethu zithonda ngento abayenzileyo bona bedengisa amasitsi kuzanu PF bebuye bekhale futhi ngoChamisa anti bebona bekumele bewine iBulawayo phela bebefuna ishona futhi lizokhampena koBulawayo
Studio 7 ngajabule audio yami ingafiki ngicela kali ke lisemakhubu mine Plumtree makhubu eBulawayo ba audio yami ingazwakala kulabantu laba baholisa abantu kudla kuward 15 special word 15 abantu abaningi basele phansi abanye bahola imali le ekuthi ayigundwa abanye ba well vision iyancedza siyachiya abantu abaningi indlela yabulala abantu ke liqongo sele bona abakhulu beku word 15 special umama abantu bayakufa indlala la baba bayabhala bechiya abantu abaningi abantu befayela
Studio 7 siyalibingelela basakazi be Studio 7 ya sikhuluma ngendaba kaSengizo Tshaba uthe bemtshela lapho eqinisa ikhanda abantu bemtshela ukuthi we usebenzele izandu li agent lezandu neqinisa ikhanda eqinisa ikhanda okwamanje kusobala ukuthi kade li agent lezandu PF uyithengisile imathembelele ndiyonke uyithengisile ethengisele izandu PF uSengizo Tshaba Sengizo Tshaba ngulo vele ungumthengisi omkhulu ungathi ungalabalandeli wena ufuna uhamba ulandeli ungena labantu abayi-2 kampela labantu ababili futhi ulabalandeli ubone ngane yena uzomisana lomfana lo uthamisa ngeke amisana lothamisa ulabalandeli uSengizo ngumthengisi ubezodiliza i-CCC uSengizo vele usiya ngami kadingakale abuze ukuthi njengoba sethengisile indawo zonke ayesithi uthamisa ufaka abantu ngendlela engasiyo ubhadala njani indawo lezi uzikhokhela kanjani Sengizo Tshaba
Studio 7 ngalivuka njani yayisibonge lapha izindaba ngobugande yayisizwa loba botizaphu yokufanele isupport ukuze ithathe ilizwe kanti yehlile kanjani kwaleso sikhathi ukuze ilithathe isiza kufuna ukuthi isupport manje ilithathe iza kugwanisa na wayengakugwanisa ngekuqaleni vele iqala lapho izaphu iqala ukuthiwa izaphu ekufanele ilithathe kunapho ekuqaleni okwamanje ile plan bani engalithatha ngalela ehlula ekuqaleni ivele iqala iphathi hayi baba hayi izaphu yehluleka ngeke ithathe ilizwe yona yehluleka ekuqaleni uyithatha kanjani ilizwe wena wayenza iunit lo muntu owakubulalela abantu ayeke lamabandla amanye ezame iplan yayenza izanehle izaphu yehluleka sibonge khonapho kwakugadi
Studio 7 yebo lina elisethulela indaba zethu ezinhle ezimnandi ezizwakalayo yini iZimbabwe lapha nxa sikhuluma hayi radio zethile sisitshele okungayisikho ngibuye ngikhulume ngalo ubaba othese kuzanu kabizelwanga ukuzofakaza ngoTshabango kathi ungena ngaphi kahambe kuhle uzanu uma esethengekile ukutsho ukristu yosibantu ukuthi uthengiwe vele kuyathengeka umuntu wakhona so zibonge uyawumani into engekho ukuthi sesitshela ngoTshabango lo Tshamisa ungubani ikwakulande konale kuzanu hayi kazibambe into eyenziwe ngoTshabango ngayidakazelilwanga abantu laye angazifaki emanyaleni seyibona izanu isilane ukuhle namhla okutshintshile njengoba lokhu isincindezethi siyaphambi siduthi kwenziweni manje hhayi izihlobo zami lingabolahleka hawu akusasa lizabhayiza lanini sicela lisixolele thina abantu aliboni uhlupho esibugangeleyo lokhu elisithi kuyalunga sezifile
Studio 7 linjani kanjani ubaba lo uthubuyela kuzanu lo so MTCT ebevele esebenzela izanu MTCT sewedistroy MTCT sewubuyela kuzanu PF ahambe kuzanu PF khona kanti ngabo sitshela thina ukuthi ubuyela kuzanu PF asihambele kuzanu PF khona kanti ngabo sitshela thina nokuthi sitshelela ahambe ashana le
Studio 7 siyabingelela yeye sisesibamba umlomo lo baba lombe kuthiwa ngumkhombe lo kuthiwa ngudivembe kuthiwa ngumkhombe kuthiwa ngubani wena baba wena mthengisi wena fika kahle kuzanu PF lapho bakuvingelele kahle uhlale khona lande khona wenze khona lokho kulande khona lapho ngoba vele uyisifebe sephathi nje yenza khona lokho kulandileyo khulapho kuyekele ukuqala usukuthi i-CCC uTshaba ngowathi ufaka izinto ezingazaziyo fika kahle kuzanu PF sebenzela izanu PF leyo elandileyo lapho hayi ufuna ukufika usiba yimpimpi phumelazo ngapha susiyazisa khona ngapha yo hayi wena umuntu ongambona ehambe epote ngamabandla phezu kweminyaka engaka u-opposition party owuvele utshiyeleni kuzanu PF ngoba yayivele ikhona kufonywa leyo opposition party ngo-2019 namhlanje sungikhona sungosuphuma sowuyela kuzanu PF awuziboni vele ukuthi uliphixi likababa sicela ukuthi vele ungalilingi vele usisukele ungalilingi usisukele thina abantu abajoyine izanu vesi babona njengabantu abangaphelanga njengawe so phezu kokubana kwezikhulumo ezingaka uthi ilizwe lonke umhlaba wonke ukhathele ngezanu PF wena ngikhona ukuphuma usuyayijoyina ufika izolo namhlanje sufiqasa uvuka ukhuluma ukuthi yeye uTshaba nguyaziwa kuwe u-CCC wena wawukhona ngoba lawa ungekho ku-CCC u-MDCT hayi suka ngafuna ukusukela wena baba ungalinge vele usisukele sisebenzela izanu yakho leyo elandileyo lapho kanye nento ezingaqondananga lapho ukukhuluma amanga ufaka zinto ezingekhona uzozicupha khonalapho sokuzanu mhla uphumayo futhi uzophuma lazo
sanibonani Studio 7 sanibonani nabalaleli kunjani siyakumisa hayi sibonga le ndoda ekhulumayo yakosibanda lethi hayi akubuyelo kuyeni kwikuzapho ezathi ngcono ecebe elihlelelo ebe nelihlelelo ngoba siyabe siroda ibochabango kugeme sibe suthi amatiye ezanu naleyo kwakudube naye sekuqale manje sekukhuluma ngochamisa ukuthi uchamisa ayethi razi usengeze uchabango kanjani kanjani wayethe kukhuluma manje ngoba sesisuthi amatiye ezanu.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kwezemelika, singakangeni kwezemelika, lilalele emsakazweni weStudio 7, sisakaza sise Washington DC. Singene ke kwezemelika, umongameli Joe Biden uthi kasoze avumele umthetho wokuphathisa ele Israel ngemali engamadola angamabhiliyoni alithumi lasikhombisa i-17 billion, nxa kungela ngxenye yemali eza kuya kwele Ukraine ukuyaphathisa kumpi ephakathi kwele Ukraine le-Russia. Ibandla lamaDemocrats lona lithi lifuna ukuthi kwethulwe imali engamabhiliyoni alikhulu $118 billion azaphiwa amazwe omabili ele Israel lele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina mbona ngathi iAmerica iza kubisiya ixhasa amazwe omabili iUkraine leIsrael, ngoba angiboni ukuthi bayakwazi ukuthi bengekela iUkraine iwe ithathwe nguPutin. So kusitsho ukuthi iRussia becomes strong again. Bafuna bona ukuba yisuperpower. So njengoba beyisuperpower nje kusho ukuthi bafuna ukuthi bahlale benjalo. Lokuthi nxa iUkraine ngehlulwa iRussia, iAmerica besizibona ngani yona yiyo layo ehlulwe iRussia. Ngibona ngani imali ziza kuya zisiye emazweni omabili. Kodwa into eluhlupho lapha yikuthi njoba sokungasela leader we party yokuthi yama Republican Party lapha eCongress, uSpeaker of the House ukuthi aqhubeke ekhuluma ngezinto ezifanelane lokuhanjiswa kwelizwe. Akasekho lomuntu yikho sokuphuzise izimali zamazwela. Kodwa ngibona ngani bayaqhubeka nje bewasupporta omabili lawo mazwe, ngoba abafuni ukuthi behlulwe iRussia. Njengoba sizwa bekhuluma lokuthi khona ngapha ePalestine iRussia ile sandla. So bazibona bona ngokwabo besilwa leRussia, mbonti bangavumi ukwehlulwa iRussia.
Alo ke ngukhosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington, Washington State khonapha kwele Melika. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani. Ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilalo besilazo kuhlelo lwethu lwamhlanje. Ukukhetha umnumzana Clifford Hlatshwayo ukuthi abe ngumkhokheli wamalunga edalela eParliament yawebandla le-CCC sokudala inkulumo phakathi kwamnumzana Sengezo Tshabangu lamalunga la.
Abanye belokhe besola isinqumo sikaMeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana David Coulthard esokuthi angasuki esikhundleni elandela uMnumzana Nelson Chamisa owakhalala isikhundla sobukhokheli. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo ngisithi aseluhlelo lwakugcina lolu ngilipha ekuseni. Sesizaba sihlangana ke ntambama ngo 7:30.